Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 5 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo kusukela namuhla.
I-SADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke.
Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli be-SADC kuliviki bedinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlanganwe ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile.
Amanye amakholwa esiKristu ananze iphasika ngembuthano elandela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi lambili belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhe ifike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1525, kuthi asebetholakele belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,923. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5709 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose amathathu 276. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amabili 117,297. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 21,603. Asebehlatshiwe bonke sebengu 138,900. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kusenjalo amanye amakholwa esiKristu athi enelise ukuqhuba imilindelo ngekhefu lephasika eliphela namuhla elandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxe lo mfundisi Thande Kuzintimkanhla.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlanganwe ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo lathi sihlangene-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu njengokuzimisa kwethu, savuselelana ukuthi iphasika le yini, sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona, kodwa hhayi sihlangene-ke bona labade belingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumeni. Bili phasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyaka ngiyazange libe khona elalonyaka besingathi into entsha esiqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi kesihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Ugumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Lapho kade ngikhona bekuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo, ngoba esangweni labantu ade bengena khona bekulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvele kumele kwenziwe. Abantu bebefakile izayeke zona ezamamask kati-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu. Mhlawumbe ngabe bebaningi lako besiza kulandela khona kodwa singenele phandle. Iziqondiso zilandelwe sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoka amamaski, abantu kabaqhelelane, abantu kabageze izandla izikhathi zonkenxa uphuma geze izandla nxa ungena izandla xa ubuya uzohlala uqhelelane lalo oseduzane mbela laba abaseduzane lawe. Hayi, iziqondiso thina lapho ekade sikhona sizilandele kakhulu kube into enhle sibona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane sizivikele sivikele labanye kulo mkhuhlane.
Lo ngumfundisi Thande Kosintimkanhla. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela namuhla. Kodwa intengo yedizili ilokhe iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe uhulumende uthi ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77 kuthi ipetulo ebiyi-$109.17 isithengiswa nge-$112.96. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labanye abakhokheli bamazwe eSadak abakugatsha lwe-Troika kuleviki bekhulumisana ngokuthi iSadak ingangenela njani kudaba lwempi yakwele Mozambique. Uhulumende walelo lizwe ulwiswa ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulise amalawulo ubona abahlasele esigabeni sePalma ngeviki edluleyo babulala abantu njalo badala umonakalo omkhulu. Abanye abazangena emhlanganweni lo bagoqela umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa kanye loweBotswana umnumzana Mokwesi Masisi. Isadaki isolwa ngabanye abathi iluphuzele loludaba. Vathi njalo impile ingagcina ithinta amazwe angcikelane leMozambique afana leZimbabwe leSouth Africa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ake ngiqale ngokuthi kuqakathekile ukuthi wonke amazwe omhlaba abuse kahle abantu kungaze kwadingeka ukuthi bagcine besiye empini. Ezinye izinto ezibanga ukuthi abantu bagcine besiye empini ukubuswa kabi luncindezelo abantu bagcine besithi akukho ngenye indlela sokumele siye empini. Kodwa kangiphenduke ngikhangele olweMozambique udaba olubulala abantwana labantu dala oluthatha amadolobha oluhambisa phambili ukholo oseluqhela seludonso ayisilo ayisiso Al-Shabaab Boko Haram akuseyikho ukukhala ngoncindezelo loMozambique sokuyikuwona kakhulu okungenzeka kuSadak.
ungathini ngendlela isadaki eluphethe ngayo loludaba Ncube ngoba siyabona sokulesikhathi iqalile limpi kodwa lamanje ayikangeneli isadaki.
Isadaki veza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke. Kwavele kwacaca kahle ukuthi impi liyana edinga edonsa ukholo ilufake phakathi icine ingaseyo impi elwisa uhulumende. Ingaseyo impi ekhulula abantu. Isiyimpi yokukhulula abantu kuhulumende bancindezelo ngaphansi kokholo. Ikhulula abantu ngaphansi kwahulumende ibancindezele ngendlela edlula lelo. Lokho sesikubone kwamanye amazwe kunjalo abantu ababuya ngaliyandlela yokholo akaze bakhulula abantu akaze balethe democracy akaze balethe human rights akaze balethe rule of law bayalwa besithi bayabandlulula kodwa bagcine beyibaba bandlulula abahlupha abantu kakhulu ngakho isadaki kumele ngabe loludaba siyalusukumela kudala yalulungisa ngokuba luyingozi enkulu kakhulu kunalokho abantu mhlawumbe bakucabangayo.
Bakhona abathi inxa kungathathwanga amanyathelo ngokuphangisa impi le ingachithekela emazweni angomakhelwane afana lapho Zimbabwe lapho South Africa. Ungathini ngalokho?
Nxa sibheka umzekeliso walokho esikubona kusenziwa ngabantu abalwa ngokukholwa njengalaba oBoko Haram eWest Africa, oAl Qaeda, oISIS eMiddle East, iAl Shabaab eEast Africa, ngabantu abangaphelele border, abakwazi ukuphelela lapho abathi babuswa kabi khona. Masinyazana bayachapha, baqhelisa indawo sebesakha lokho okuthiwa yiCaliphate, umbuso wabo usugcwala yonke indawo ungasakhangela amaborder. Ikwese kubona bekwenza umhlaba ngokujikelele. Ngakho abantu abesabayo ukuthi kungayekelwa ukulungisa lona loludaba luzagcwala yonke indawo baqinisile indlela ekwenzakala ngakhona umhlaba wonke jikelele. Ngakho ukuya eMozambique impi yelwiswa khona ngale, iyelwiswa khona ngale ukucisha umlilo sesemafusini. Ukukubuka nje uthi uza kushaya indiva uyadlala nje kuzafika kuwe noma usekutheni. Ngakho abalandwe khona ngale njengoba bekhethe impi yona liyana balandwe ngayo impi indlela kuphela yokuthi abantu bavikeleke kusadaki. Ngokuba kungayekelwa akulandlela yokuthi abantu bavikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Idale lePhalamende lithi umbuthano walo ukuvivinya abafuna ukuba ngamalunga eNational Peace and Reconciliation Commission obumele wenziwe mhlaka 30 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 16. Umsebenzi wali komishini ngokuqhuba inhlelo zokukhumisana umlotha ezigoqela udaba lweGugurahundi. Abadinga ukuba ngosikomichi bayo bangamachumi amathathu njalo bagoqela osikomichi ekade bevele bekhona ngoba isikhathi sabo sesaphela. Kodwa labo bavunyelwe ukudinga ukubuyiselwa ezikhundleni zabo. Umgcinisihlalo walikhomishini uJustice Lonare nguye yedwa kuphela ologe esesikhundleni. Abazavivinywa bagoqela olwela amalungelo oluntu umnumzana uK Machisa kanye losanda kungena kubandla lezanu PF umnumzana Obedi Gutu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abanjani kahle kahle abamele babe ngamalunga alikhomishini.
Masikhangela ukuthi umuntu okukhangelela ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongala side alithathayo, umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso, umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangidumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ngiphathe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu o an upright person, an honest person. Kodwa kathesi ungathi yakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa icommission leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama victims ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunywa langama victims okuyinto enganika yikho kathesi. Lakathi simukhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuphethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emandebeleni ngale sokuphethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho ngoba ngabe bebesensiye bekufuze ukuthi commission lay the number of shortlisted people ibe balanced so that even kuphuma kuphume kucaca ukuthi ni langapha ama victims alabantu abazabe bekhona kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngaba representa iperpetrator kuphela.
Ikhomishini le njengoba ibiveli khona isenza umsebenzi kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilogo yaba khona akukho kubambeka ungathi sokwenzakele akukho not because bayehluleka kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lweneleyo. Uhulumende kakosinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe so mbona ngazathi singabasola kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzisa. Kuyinto nje yokuthi lalalwaza sikwengule lapha kuzama ukuthi kuthiwe abantu abasola ukuthi kwenzakala umbhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa kungalalutholi enziwayo. Ubona ngazathi iliqiniso likhona yilo iqiniso umuntu ongovuza ithe zitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola ijustice, asisoze sathola ireconciliation le peace as long as uhulumende lowo edonsa inyawo, as long as uhulumende lowo efaka icommission yokuthi kumbambathwe icala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulomfanyana oleminyaka elitshumi lanye owebhambazi ePlumtree olaliswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa kakubi yimvubu yona emlume yaphosa yamqamula ingalo. Lomfanyana ubikwa efunda eGonde Primary School. Inkundla eNew Zimbabwe ithi inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokudulisa izinto okwedlulise amalawulo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi akhetha abantu eParliamente besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Injani basakazi baka Studio 7? Hayi, ngithabani le Gwanda ithiumna wami angamgcina 2010 kwizwi lakhe nguRomeo Nkomo ngamgcina ehlala ePlumtree. Uma ekhona omaziyo ngicela engiwathaphe kunombara ezithi 078-4404652 078-4404652.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa ke qinisweni bantu bakithi lapha abantu kumele beqine la. Akula umuntu ongaboni umthetho kamnankaka ukuthi udonsela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke lempande zayo. Livele liphelile ilizwe lelo. Iqiniso bantu bakithi singavumini ukusetshenziswa iZANU-PF. iZANU-PF babulela ilizwe. iZANU-PF itshontsha ilizwe. iZANU-PF ibulala abantu. iZANU-PF ithumba abantu. Bayatshontsha. Abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento. Ngangcono ilizwe liqunywe, abantu besindebeleni omunye ebengale, amashona bengale, amandebele ebengapha. Ngoba kusizani corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi, yonke into embi. And after that akula sizwe abalutholayo. Khuluma kanje ngoba ungafika kobulawayo imigoqo yonke ifile ekhaya lapha. Kithe manje bentu wesisibisa ama-robot. Kodwa uma kungathi ukuthi ilizwe li-right uma utuyabheka kukhulunywa ngeharali ngapha. Kodwa kobulawayo emplumtry yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni, kuba sengathi vela kula bantu abaphila khona. Sebeze abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo ngendlela yokuthi kabanazwa, abantu kabanakekeli. Ungangcono ilizwe liqunywe, abantu bakithi sebehlupheke sekwanele. Ngoba uma uNdebele ufundile awufundanga kuyafanana. Ulesithupha kawula sithupha kuyafanana. Ulama degree kawula degree kuyafanana. Kwaza ukuthi vele uzawungena eklasini. Kodwa bona umnanga kwa ngopresident akala ngisho nesithupha sika grade 7, ireport ka grade 7 kalaka.
Bantu baka studio 7. Mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ngibingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizonda, bakhona abandandayo, ngiyakwazi. Hayi siyezwa sibili, siyezwa izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo sokuyilanga ema holiday ya April. Abantu siwa ngabacibancengisa shuwa lokhu sivulele siyebona abantwana shuwa. Naze sileminyaka siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki. Sesaze sifike sikhohlwe ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje uhulumende ngala uyangenela abantu shuwa lathi silapha eBotswana abantu sicela ukuthi lathi kambe ekhaya mosi holiday holiday nale hayi khona indaba zemali. Indaba zemali angeke sizigwane emabhodi. Hayi angeke sizigwanise indaba zemali. Straight away abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelele ibhajethi yakhe ebantwaneni bakhe ekhangelele ukuthi ngapho ubizelenye imali ngale zibapho ubizelenye imali. Hayi le nto ayingathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday. So besicela ukuthi nga uhulumende babambana sibili. Into lingabi khona lezi mali lezi. Hayi siyacela sinjalo siyancenga ukuthi hayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi. Ngalani mani testiwe, testiwe angila COVID imali enyeqe. Ngithestwe njalo sensize ekhaya ngapha eZimbabwe. Ngithestwe sensize eBotswana mele ngithestwe nga. Hayi kungatholakala ngile COVID mele mvaleni. Kodwa ungatholakala ngela corona fanele ndivele phambili. Siyacela sibili ngoba hayi lokhu angake abantu bakukwanisa. Abantu basebeyagcina sebeganga, sebeseku hayi kungekho emthethweni. Yabona. Cela njalo ukuthi hey madodzi izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyafefeza hayi sibona ukuthisa kuphela ilanga. Sesifile ngelanga.
Njani bako studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe mina ngu-Ferdinand Sibanda ndaphana eSibula eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu umbuso ayimathibelelendi lemashona le ngike ngahamba siya kuma passport eHarare ngathola ukuthi ema officeini kukhulunywa isishona eHarare amaNdebele wakho ngapha emathibelelendi ma usiyamangala icala epolice camp ophethwe umshona ma udlule ibhoda ophethwe umshona yonke indawo emathibeleni kuphethe amashona ilizwe libi imigwaqo kuselanto engaba right manje sizahlupheka ukuze kube nini ma kulungisiswa ama birth certificate uzama ukuthi uthathe abantwana ama birth certificate isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulumela sisisane ngoba yena ngumshona ngiphuma sengumuntu ngani kwehlule ngobufakazi ngasakwazi ukuthi ngiyenzeni kunzima kakhulu plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi amapentjeni asila so imali yakhona zimpupho akusebenzi leli lizwe liyalungiswa nini
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis unanze iPasika izolo ngenkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo kumele ancedise amazwe asathuthukayo ngamajekiseni okwenqabela iCOVID-19. Uzulu wakwele Cameroon uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwesiKristu obedume ngemizamo yokuqeda impi kulelo lizwe uWinghan Tumi. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsuntu umnumzana George Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin kuyaphambili namuhla. Ngeviki ephelileyo abaphewe ubufakazi bagoqela intombi kamuyi lamapolisa atshele inkundla ukuthi umsolwa waziphatha ngendlela engayisiyo ngokubandezela uFloyd entanyeni ngedolo okwemizuzu phose elitshumi waze waphela umoya. Abachuchisi bathi ubufakazi osobuvelile bukhomba sobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa amagqwetha kaChauvin athi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo ayevele elanso kanye lezidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Tim Moringai.
Ye lapha sibheka sibona ukuthi i-trial le eka George Floyd hayi isibambe abantu abanengi ebuhlungwini ngoba yena sabona lama-video aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba lele polisa lona leli. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni ka-Mr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku fire department owayetshela ipolisa leli uDerek Chauvin ukuthi George Floyd wayengasaphefumuli okuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapolisa efakaza esithi wona ma umuntu ebotshiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena udeescalate and then umfake emoteni ubele qinisa ukuthi yena lokhe umuntu lo esa performula or esa comprehensive ukuthi izinto zakhe ama facilities zakhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabachuchisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyile bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafanana lama-toxicologists lama-dokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokhu ngamabomo.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile njalo kusukela namuhla. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. umongameli Mnangagwa uzabambana labakhokheli besadaki kule viki emhlanganweni wokudinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.